sesitholile ama reports avela kuma company kahulumende esiwatholileyo amalutshwana khona ngathi angu 7 atshengisa ukuthi sokulobubelo sokusiba ngcono angathi asekhulakhula ama company la agoqela Hotel 1, Onet 1, OPOSB, ZPC, Petro Trade, labo National Oil Infrastructure Company of Zimbabwe. Batholile okuyimadlana esingakuthi profit. Kusidabulisile kakhulu lokho ngoba iminyaka eminingi edlule past 10 years kube kuba kungumholo oqonje. Imali ingena kuphela emlindini ongagciniyo, ingeni ivela kuhulumende, ingeni isihambele iye khona le engxenye enye kezitshontshela nje. Ngicabangela ukuthi lokho kwenziwe yimithetho esiyibekileyo, imithetho enjenge-corporate governance, imithetho enjenge-recapitalization esikhuluma ngayo nsuku zonke, yiyo esisenza ukuthi kube lobubelo. Njalo satraina ama-chief executive officers amaningi, satraina ama-board members. Lokho yikho kwenze kwabangcono. Okunye sabaqhumela iholo. Imali eningi iphela eholweni bezithathela nje abantu bezikholisa inkalakatha zezimali. But ngenxa yokuthi kade sesayiquma imali leyo sebehola imali elingeneyo njengabantu bonke abakhona elizweni, hayi sokusebenzela.
Siyabona njalo ukuthi ke kulezikwelede ezithize lokho kuthiwa ngama-interparastatal debts. Kambe moyo khonokho kuzagcina kuphetha ngani?
Kulo dubo olukhulu olukhona kumakhampani kahulumende la. Ngesikhiwa yilokhuyana okuthiwa i-vicious circle. Bayakweledelana, uzathola ukuthi abamanzi ozinwa babe bekweledwa ngabamagetsi, abamagetsi bekweledwa ngabamafoni, abamafoni bekweledwa ngabamanzi, njalo njalo. Izikweledi zankona zinkulu zedlula i-billion dollars. Sesiphumeke lo mthetho esizawusebenzisa ukuthi siqede lezo zikweledi. I-phase one. Sizasebenzisa i-Ministry of Finance esilethe sivumelane layo ukuthi zasinika imali ephose ibe yi-120-330-350 million kuya ngokuthi bayithole njani. Kodwa leyo mali kasoze ihambe kumakhampani. Imali leyo siza kuyabhadala lokho sokuhluphe kakhulu, siza kuyabhadala ipesheni zabantu, siyabhadala izimra ngoba kade bengasabhadala izimra. Siza kuyabhadala i-NASA. Nxa sibhadala i-NASA, izimra, ipesheni fund, imali leyo iyabe ingaphumanga kuhulumende, iyabe lokhe uhulumende, kodwa isesikhiphile ingcekeza esemabhukwini amakhampani amaningi.
Ye, bese sikhangela-ke lokho kuthiwa yi-corporate governance compliance reports. Kanyangazani amanye amakhampani kabisi khona ngapho, kambe ungathini ngakho?
Kakusiphathi lokho. Sila makhampani angu-78 kahulumende lapha ezweni. Amakhampani lawa asebenzisa imali zikazulu, taxpayers money. Amakhampani lawo kumele abe asebenze egcekeni lokuthiwa i-transparency. Njalo kumele alethe ama-report kuhulumeni. Sesitholile-ke ama-reports kodwa sithole from 30 kuphela.